tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sasiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele ukuyafika ezikolo, imali ye-transport. Kunje ziyavulwa bethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees.
Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo.
Amabhuku adura, amabhuku wona ngikhulumi, avele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 ibhondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo.
Abazali abanengi emaphandleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe indlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Umhlangano obekhona izolo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe awuphumanga lalutho ngoba izisebenzi zalile ukwamukela imali ebezithenjiswa nguhulumende. Zithi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kumele lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Kodwa uhulumende uthe wenelisa kuphela ukwengeza iholo lezisebenzi zakhe lisuka ku-$1,023 liye ku-$2,033. Ngokunjalo ababalisi abaningi bathi kabasoze baye emsebenzini. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana uthi ababalisi kabalayo imali yokubuyela ezikolo.
Thina njengababalisi ngolwesibili vele asiyi ezikolo. Kungani sisitsho njalo? Sithi asiyi esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele ukuyafika ezikolo, imali ye-transport. Kunje ziyavulwa bethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees. Sizwisa ubuhlungu ukuthi thina siyebonakala sisiyafundisa abanye abantwana bethu, abantwana behlezi ezindlini. Sesiloya khona ukuthi sithenge ukudla okwanelisayo for iy'muli zethu ukuthi size. And sesikunanzelela kakhulu ukuthi njengababalisi uhulumende wethu akazwisisi nxa sithi asihlaleni phansi sikhulume. Sesibona ngani kungcono ukuthi singayi emsebenzini ukuze abona khona ukuthi hhayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile lithe sincane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Thina vele besisithi akusibiyeleni khona fane sayigcinela khona uthi imali yona esasiyihola between $450 to $550 ikhonvethe nge-1:15 abayisebenzise emabhenki akheni uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1:15 besinike yena len salary eku-P D L $450 to $550 ngerethe nale i-1:15 then lapho will be happy. Lokho kade besithi bayasizama ngakho hhayi ithi vele kuyafanda ukuthi balwa lathi ngoba vele asozithinti asozisenzele lutho imali adele sithi bona basizama ngayo ungakhangela kade sithi impilo esiyiphila eZimbabwe izindleko ezikhona ukuthi engakhona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima so imali yabatshoyo vele yafanda ukudala vele
ngamanye amazwi ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo 6 kusiya kubo $7,000
kakhulu yiye ngasenza siphile kuthe njengama professionals njengabantu abafundisayo abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi ngathi sipase sibe ngotisha sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana
uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo
athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho bona ingani yindaba yokuthi baprioritize bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher akholise imali esiphisayo eyenelisayo mina ngokubona kwami ibona ingani imali ebanayo and thina singayekeli ukuya esikolo bazasibiza kuphela besale phansi kathi basinike imali esiyifunayo thina yiso isithetho okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana lokhu sibuyele futhi sistrike sifake
uNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngomsekeli kamongameli wenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe EPTUZ. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zilakho ukukhalala umsebenzi iloba nini zikhala ngodaba olufanayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kulobunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi nemali efunwa nguhulumende akukho esingathi kulokuhlangana. Ababalisi baphila kwi-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho-stable noma prices alokhu esiya phezulu naphezulu. Yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo kodwa sikhangele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini i-capacity yokubhadala leyo mali. Uza kuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala. So i-deadlock le I think le-challenge yobukhulu ukuthi izaqanyela njani kodwa singakhangela ngezomeconomy besingathi uhulumende obengangena akhangele ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala engenza njalo aphinde abe sekulokubana abe lokhu esenza amakhushini abe sebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho singakhayela sithi loba bona bababalisi uhulumende ngakutho ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba abantwana bathathu esikolo sikahulumende mahala ngoba yena engumbalisi ekhangele ukuthi ama-civil servant aba lama-benefit anjalo njengokuba na ezibhedlela zikahulumende baba lokuyi-percentage abangakubhadaliyo kuyikuthi yi-package esingathi part of ama-benefit ophezulu uhulumende I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba bathi babalisi bathi bayafuna kwezelandiyo kuyena le abayifunayo interbank wet kulo kuthiwa FD ripple effect yama-civil servant to the economy ngoba what will happen immediately after ukhwezelwa kwamuholo ngibona ama-prize azaya phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil servant ile serious effect kwi-economy ngoba iyenza ama-prize aye phezulu ngoba
njengoba kulo kungavumelani lokhu shoko kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini
kangelela ukuthi kukhona kube lobubelo bebe lokuhlangana bebe lokuzwanana ngoba singeke senze into ezibhedlela kodwa ungananzelela ukuthi ngemuva sike saba layo indaba esituation enjengale I think singakhuluma ukukhumbula kubo 2008 ama-teacher aqeda abo 4 months esebenza ama-3 days loba engaya emsebenzini so into esizama kuze ibalulekile yikho imali sithi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le nge-inflation esilayo hayi sozefike ngoba singaze sithi i-interbank rate namuhla bavuka beyiphiwa nale equivalent to interbank rate kodwa imali yabo ingabasezandleni umona ewenzayo kwi-economy yonke nje iba mkhulu njalo uhulumende kutho ukuba nawo sozosebenzisa le mali angelayo
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Kwezemaphandleni abazali abanengi ezansi yamaNdebeleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe yindlala. Kubika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izimuli eziningi esabelweni sezansi yamaNdebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala elonyaka ithanele emhlambi osekuthe izakhamizi phakathi kobuyanga obuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivulwa kuvikezayo. Umnumzana Willis Kumbo isakhamuzi emagedleni njalo kuthi kazi ukuthi uza kwenza njani ukuze abhadale indleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esikade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana zife zaphela, kutshengisa ukuthi abantwana labo bonke bazahlala phansi ngoba le mali yankona siyayizungani ikhwele yaphezulu. Akula ncedo esizalubone ebantwana nokuthi sibancedise le ndlala le ndlala ngoba la umntwana angaze akahambe esikole elambileyo ngala kula ncedo bangampha lona. Ngabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lani ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ugumbo uphinde wathi kuyadinga ukuthi uhulumende afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi emaprimary kungela mbadalo.
Siyafisa ukuthi ngabe uhulumende yena kusukela kugrade 1 kusa ugrade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi layafaka isandla kungabili ukubhadala, kumbe kuwo nalo umnyaka nje okulobunzima akancedise ukuthi ancedise lakuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yankona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube sakhamuzi eGaranemba laye uthi kasoze yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees siyadura, amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi vele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 bondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe, kunzima okunzima vele. Asikwazi lokuthi singene ngapi, ngakho kuyacatsheka emhlabeni ngaphansi ngase singena labantu bethu sicathe ngoba kulapha kunzima. Ezikolo ziyavulwa so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sizayenzani.
Amazwi akhasekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawani othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile khoko kwakudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi kwakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuku elilodwa liyabe lisenza 15 bondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza vele ngoba lokudla vele kasilakho futhi emakhaya, akula kudla futhi okhona emakhaya. Abantu siphila nzima, sithwele nzima, sifelwe izifuyo, inkomo zifile, imbuzi zifile, amadonki afile, konke kufile sithembele khona.
Imbadalo yezikolo zemabhoding kanye lezi zimeleyo ikhonga okumangalisayo osekuthi iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki. Abanye abazali sebesusa abantu ababo ezikolo zemabhoding ukuze bafunde besuke emakhaya abo. Lobandla bogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze imbadalo yezikolo zikahulumende, iningi labazali lithi lokho akusizi lutho ngoba zingenele abafundi bonke lezi zikolo. Kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezithiyene zeGwanda lapho iningi lezakhamizi selibamba amacimbi. Unkosazana Nokuthula Hadebe ohlala emaplazini insindi uthi kuvela kwamacimbi la lonyaka kubasizile ngoba bebhekane lodubo lwesitshebo emakhaya. Uma Hadebe uthi amanye bayawathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
C.
siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosikazi Phebe Dube owebhinga esinampande sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende
abantu baqalisiwa kuthiwa bayanika ukudla akuzange kube nabantu ababakhonisayo but ukudla kwabuya so bavukela khona abantu ukudla kuqaliswe emini benikwa abantu but benikwa ama-7 kg i-7 kg usually last time i-World Food Program bebenika 10 kg baqalisa ukunika 7 kg 7 kg ifana le-2 kg so nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali kusetshenziswa amagabha babecelile izikhali bathi bacele kuma-village yotweka ama-weighing scales sabanika but akuzange kusebenze bona badinga amagabha yiwo asebenzayo amagabhagabha ama-4 liters nama-5 liters
kodwa ukudla lokhu kahle kahle kuyini
ukudla okukhona umumbu nendumbandumba ama-cowpeas ne-cooking oil
manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa bayakufinyelela kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu
abaningi bathiwe but babhalwa baba baningi basokuselektwa njengami mina ebhukwini letu kusabhuku wethu kwathathwa only 3 out of 25 households so abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho so izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi kwathiwa bonke lababeyezuza kwi-social welfare babhalwe but akulangitho wazuzayo even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga ukompyutha awuzuzi lutho
ye kodwa balinika isizathu
isizathu bathi nxa ibizo lingekho ibizo liphumile but inamba yakho ikhogesi nxa ingazange i-aphiye kukompyutha wena awuphiwa bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesile-3 months kwathiwa hayi 3 months izabuye yimali lizanikwa imali but imali yakhona iyabuye ivela nga uhulumende uyehluleka ukudinta ibhondi ngabe banika abantu engamayusa abantu bazibonele bayazitshintshela
kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers
hayi singaba letemba but thina ku-ground ikuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo umuntu esehofisini kuyathiyana lo muntu osemakhaya umuntu emakhaya kuyafiwa ngendlala bantu abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa abantwana abancane abalemizi yabo 2 bantwana 3 bantwana sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo anti yabo
umnyaka esesiwungena kukhanya kunjani isimo sokudla le masimini
izulu lalime kuhle laqala sibili ukuqala ukuna ngapha ngithi akufanani lakwamanye amahozi but osokunzima kathesi utshani sobutshile emasimini sobutshile akusela luda akusela themba because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngingahlakula kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja vele kokuthi this unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni because kufa inkukhu kwalandela inkomo kathesi sokungabantu sesiqalise ngezililo so kuyasiwa ngendlala
soabantu
bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngona sibambane sibone ukuthi omunye lo munye uzuzile kulokuthi singenise ezomba ngazo ibe sengisithi ngesidonga bantu bakulindiswe bakhumbila tujatane ndaba inzala yakhona nimpati new year ndithi atangu na 2020 kubangathola bamapenzi ayindilide kwinda kuli 2019 because inzala yakhona namuchifije sidinga wesi mwasinampani fulapa enzala salumbalo ngatijatane lenzuma kusala nangutete nezawulakala
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Phebe Dube owebhinga esinampande asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile siya kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gandem
lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomnumzana kucaca phulu ingcwethi kwezemithetho njalo engunobhala obona ezedale lephalamende lezesisekelo sombuso kubandla leMDC okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kakhulu lami ukuthi libe lami kule mhlelo namhlanje kanti kube ngelelana nabalale
ye siyathaba lathi kuba lawe ngomnyaka omutsha wona lo ye ungasitshela ngodaba lolu olokuguqula isekelo sombuso okufuna ukwenziwa yiZANU PF
into efuna ukwenziwa yiZANU PF efuna ukwenziwa nguhulumende kaZANU PF eyokugazetha ukuthi bafuna ukuamenda iconstitution thina njenge-MDC ibandla elakhankasa kakhulu ukuze kube ne-constitution njalo sisebenza sila mabandla amaningi akhankasa kakhulu esenzela ukuthi kube ne-constitution leyo siyakwazi ukuthi i-civil society emela uzulu yakhankasa kakhulu ukuthi kube ne-constitution siyakwazi ukuthi kwaba ne-constitutional making process yakuqala ekhokhelwa ngubaba uJaji Usiku kwaba le-constitutional making process le-Echo Park kuhamba kubuzwa abantu ukuthi bafunayo sesimangala ke kathesi nxa sibona ukuthi uhulumende lo ongenileyo ongene esithi yena uletha uyi-second republic uletha intando yabantu esehamba ke ehamba ehluzula lapho abantu abalungise khona egeqa okuhlangelwe ngabantu ngoba lizananzelela ukuthi abantu babethe into yakuqala babethe thina sifuna ukuthi ojaji nxa bekhethwa kethwe lathi sikhangele ikodwa kusenzakala iminyaka yonke le bekungasekho lokhani ukuthi kwakuvuka umgabete useaphoyinte ojaji abangu-8 eaphoyinte abantu bakhe abangaziwa ngumuntu abazabe senza intando yakhe kuphela uhulumende kamnankakho uthi sefuna ukukukhipha khona lokho okwesibili esingakukhangela uhulumende uthi yena abantu bebezibamba bethe into ama-vice-president amaningi elizweni asayifoni babethe bona sifuna ukuthi upresident nxa ekhethwa ahle atsho ukuthi u-vice-president wakhe uzaba ngubani bagijime bebonke u-vice-president abe evotele nopresident abe evotele yintando yabantu leyo uhulumende kamnankakho uthi hayi asisakufuni lokho so konke okumele kwenziwe even u-attorney general usoti uprosecutor general lo uprosecutor abantu ubesekhethwa ngabantu be-interviewer sike sabona ama-interviews kukhetha uprosecutor general kuthiwa kathesi hhayi umnankakho usezabe ekhethe ese-bedroom yakhe so yizo zonke lezi zinto esizikhangeleyo ukuthi kanti nguhulumende onjani ofuna ukuthi asibisele emuva safaka i-constitution ka-2013 kathesi sokuthiwa sibuyele emuva siyekuqalisa kutsha
manje liza kwenzani
thina njenge-MDC ekhokelwa ngobaba uNelson Chamisa sithi into enjalo kasiyifuni njalo ama-amendments wonke abayalethayo siyakwazi ukuthi akhona amanye ama-amendments akhuluma ngezinye izinto ezijiyeleyo kumele sihlesi wonke ama-amendments asiwafuni ngoba ungathola kule amendment eyodwa enhle ephakathi kokuganga kuba yingozi ukuthi uthi uyayisekela kumele sihlesi kulahle konke sikuchithele phansi thina ephalamende ngalesi sakwenza ukuthi sakwenza umsindo sizadibhetha uzulu abone ezwe le mcijo bazakuzamele bathi umcijo ukuthi umcijo wabo ukuthi lezinto yokuganga enje kuyini thina singawuthatha lokhu sithi yikhuu yesi-2 abantu baqala ngokutshaya umgaba ikhuu kathesi sebetshaya thina njengabantu ikhuu so kwamkeli lo
manje lizathatha nyathelo bani
inyathelo esingalithatha kathesi yikho nalokho ukuthi sitsho ukuthi asikusekeli ngoba phela angithi kuqakathe zonke izinto zile-legitimacy i-legitimacy kayiqaniseli kupresident kuphela ayipheleli kupresident kuphela yonke into eyenziwayo kumele ibe ne-legitimacy ama-amendments e-constitution nxa esenziwa labo kumele abe ne-legitimacy siyakwazi ukuthi bewenza ama-amendments la kumele kuyiwe ebantwini so ama-amendment bazawenza ngendlela yokuthi baningi bona ephalamende kodwa antsho bengathi besenza ama-amendment lathi sithule singadibhete pha demonstrate bezizinto eziningi asikwazi ukuthi abantu bazakwenzayo ngoba kuyabe sekusenziwa into engaphandle kwentando yabantu
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuthi ngivalelise abalaleli ngiyalibonga ukuthi leli program ngilifisela umnyaka omuhle ngiyakwazi ukuthi isikhathi sizima kathesi akula kudla imali yezibhedlela kayikho kathesi kunjani bhadalanye i-school fees kodwa sikhulekela ukuthi unkulunkulu asenzele kube ngcono enxa yekube nezulu abantu badobhadobe lokhu lapha nalapha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ngumnumzana kucaca phulu ingcwethi ecubungula ezemthetho njalo engunobhala obona eziphathelane ledale lephalamende lezisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Lo liphuma lendaba lishone lendaba. Kweze mchikilo panqa 1-1 lele Al Ahly la kwele Egypt emdlalweni we CAF Champions League odlalelwe enkundleni ye Papa Fields kobulawayo namuhla. Lokho kuchiye amaqembu omabili elomklomelo o Mayemnandi esiphiwe liqembu letanga pasi sihlephune kudlala telabo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we ukuziphetha ke phambili. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Kwanele mtwaga zoli valelisa yo, ngontunga milinko mao.